Hlala ulindile. AmaKristu kumele asekele izimpi yini? IBhayibheli lithini ngakho? Impi ese-Ukraine sikwenze kwacaca ukuthi abakhokheli abaningi bezinkolo zesiKristu bayayisekela impi. Ake sibone ukuthi babatshotshozela njani abantu emazweni womabili alwayo. Siwethulela ingwane futhi siwatshayela ihlombe wonke amaqhawe alwayo ukuze avikele ilizwe lethu lase-Ukraine. Siyalithandazela, siyalisekela futhi lisezinhliziyweni zethu. La ngamazwi akhulunywa ngumbhishopu omkhulu weKyiv aphuma ephephandabeni okuthiwa yiJerusalem Post mhlaka 16 March 2022. Njengoba iRussia iqhubekela phambili ngokuhlasela ilizwe le-Ukraine, omkhulu weRussian Orthodox Church wenzela amabutho eRussia inkonzo ngesonto, wasewakhuthaza ukuthi avikele ilizwe lawo ngoba ngabantu beRussia kuphela abangenelisa ukwenza njalo. Umbiko okhishwe yiRuters mhlaka 3 April 2022. Ukuqondile yini ukuthi amaKristu asekele izimpi? IBhayibheli lithini? Okuthiwa liBhayibheli. IBhayibheli lisitshela ukuthi abalandeli bakaJesu Kristu beqiniso abangeni ezimpini. Ubuyisela inkemba yakho endaweni yayo ngoba bonke abasebenzisa inkemba baza kufa ngenkemba. UMathewu 26:52. Umuntu osekela impi kumbe olwayo empini uyawalalela yini amazwi kaJesu? Ngilinika umlayo omutsha wokuthi lithandane. Thandanani ngendlela lami ngilithande ngayo. Nxa lithandana, abantu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami. UJohane 13:34-35. Umuntu osekela izimpi ulalo yini uthando uJesu athi abafundi bakhe kumbe abalandeli bakhe babezakhanya ngalo? Bala isihloko esiwebhusayithi yesizulu esithi engabe impi yahambisana nobuKristu. AmaKristu kumele azisekele yini izimpi ezikhona lamuhla? Kule ngqondo yini ukuthi amaKristu angangena ezimpini ezilwa lamuhla? Ye, kule ngqondo. IBhayibheli laprofetha ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esibizwa ngokuthi zinsuku zokugcina ukuzaba labantu abavele ezizweni zonke abangasoze bafundele ukulwa impi ngoba belandela lokho kwathiwa nguJesu, uYisaya 2:2-4. Ukuze uthole okunengi, bala inqabe kulindele isihloko esithi uNkulunkulu uthini ngezimpi. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu wokuthula uJehova asebenzise uhulumende wakho sezulwini ukuthi akhulule abantu ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela. KwabaseFiliphi 4:9, iHubo 72:14. Ukuze uzwe ukuthi lokhu kuza kwenzakala njani, ubukela ividiyo ethi uyini umbuso kaNkulunkulu. Siyakunxusa ukuthi ubukele umhlangano wethu wesabelo ka-2022 olesihloko esithi woba nokuthula. Umhlangano lo ungakunceda ukuthi uhlaliseke lanxa emhlabeni kusenzakala izinto ezesabekayo ezikhathaza abantu abaningi. Ungawudawuniloda kumbe ubukele ku-inthanethi. Akudingakali ukuthi ubhalise ibizo lakho. Amabala ngaphansi. UJehova libizo likaNkulunkulu. IHubo 83:18. Isihloko lesi siphelela lapha.